Udubo lokusweleka kwamandla kagetsi elokitshini lemganwini asiyonto eqalisayo. Kuvamile ukuthi kwenzakale njalo siyasibabikele abantu bezesa bathembisa ukuthi bazahamba baye kulungisisa khonoko. Ngoba kwesinye isikhathi kuyabe kubangelwa ukuthi kuyabe kulezinto bona abazenzayo khona ngale abezesa emganwini.
Udubo lolu lusemganwini kuphela yini kwamanye amalokitshi akhona amagetsi?
Amalokishi amaningi ahlangana lodubo olufana nalolu olomganweni. Ungakhangela indawo enjengehillside sokulesikhathi eside bekhala ngokuthi amagetsi lokhu acitshayo abalawo kwezinyanga phose ezimbili. Ukuhambe futhi endaweni enjengabomakhandeni lakho bayakhala ngendaba efana nayo. Le mganwini layo kibophumula south khonaphana lakho uyafica ukuthi kuyahlala isikhathi izindawo ezithize zicitshelwa lazo amagetsi. Kodwa suka sikunanzele ukuthi kuyachiyana ukucitshwa kwamagetsi lokhu. Ezinye kuyabe kuthe kwalahleka umbane kumbe kwalahleka amandla kagetsi ngenxa yokuthi kuyabe kube lama-faults athila ayenzakeleyo, mhlawumbe ebangelwe ngumoya kumbe mhlawumbe ebangelwe ukuthi intambo zitshontshiwe. Ungathatha umzekeliso owendaweni njenge-North End, amagetsi khona ngale ziningi indawo ezike zahlala zingelawo. Ukhangele izindawo enjengehillside engingayibalisa lakho uzafika ukuthi sokulesikhathi amagetsi engekho ngenxa yokuthi kuyabe kuthe kwaba lama-faults athize, ukuqambuka kwentambo okwenzakeleyo kumbe dubuka kwezititsho okwenzakeleyo. Siyeze siba lezindawo ezinjengabophumula south ukuthi amagetsi abehambile ngenxa yokuthi kuyabe kulokunye yona izese kwenzayo ezigabeni khonaphana kuthi ingasatshela abantu ukuthi izachitha amagetsi ngesikhathi esithize. Abantu nxa bebona kungela amagetsi ezindlini zabo bazitshele ukuthi ugetsi uhambile ngenxa ye-load shedding, kukanti bona bezesa yiba baye besebenza babe sebecitha amagetsi lawo mahlayana.
Izesa ingazisa abantu uhlelo lokucitshwa lokulayithwa kwamagetsi kungaphathisa njani lokho?
Sihlala sibakhuthaza abezesi ukuthi njenge-service provider kabaxoxisane labantu ngaso sonke isikhathi. Nxa kuyukuthi kulohlupho lokuthi kube khona umonakalo ngentambo zegetsi kumbe ngezititshi zikagetsi, kabaxoxisane lezakhamizi zihlale zikwazi ukuthi kulodubo olunje. Nxa kuyukuthi bazathatha amandla kagetsi kuyibo abafisa ukuthi bawathathe lakho ngokunjalo, kabaxoxisane lezakhamizi ukuthi izakhamizi bekwazi ukuthi kuzakwenzakalani. Esikukhuthaza kakhulu ukuthi nxa sokule load shedding akuphume i-timetable mbuluhlo oluqondileyo oluzakwenza ukuthi abantu benyelise ukuplana kumbe ukuhlela izinhlelo zabo zokuthi bazasebenzisa sikhathi bani lawo magetsi. Nxa ihamba ngesikhathi esithize benyelise ukuthi balungisise, abafuna ukulungisisa igetsi sesekhona. Ukuba le time table kuyancedisa ngoba izakhamizi zizabe zikwazi ukuthi ngesikhathi esinje igetsi iyabe ikhona labo bahlela inhlelo zabo, ngesikhathi esinje iyabe ingekho labo benyelise ukuhlela inhlelo zabo. Khonokana sala sikukhuthaza, kodwa ke sikunanzelayo ukuthi uzesa nxa simqathanisa lo BCC akufanani ngoba u-BCC uyabe ekhiphe i-timetable yakhe eclear ukuthi amanzi azahamba ngalesi sikhathi abuye ngalesi sikhathi. Kodwa uzesa ubona ngokuhamba kwegetsi ukuthi hayi kade sebecijile ukuthi ubuya nini uyabe ungakwazi. Kwesinye isikhathi uyahamba 5 minutes aphenduke kugcine sokubulala ezinye impahla, kwesinye isikhathi ahambila ngalonke. So ngokunjalo ke siyakhuthaza njalo sihlala sikhuthaza ukuthi uzesa kayiphume le-timetable kumbe uluhlu lokuthi bazachitha nini balayite nini amagetsi abo, kwenza ukuthi izakhamizi zibekwazi ukuvikela impahla zabo ezingalinyazwa ikuhamba lokuphenduka kagetsi kumbe zibekwazi ukuthi zizasebenzisa ugetsi ngalesi sikhathi njalo balungiselele lokhu abafuna ukusebenzisa ugetsi.